Hayi bekungafanelanga ukuthi kuqhubeke ulevel 2 bese kufanele ukuthi kuyekethiswe abantu bakwazi ukuhlangana lamabhizinisi akwazi ukusebenza akusadingakali nxa ukhangela amanani abantu ukuthi kube kuvalwe ngci ngalendlela ovalwe ngayo ngiyazi yebo uhulumende uyesaba ipolitiki uyesaba ukuthi ama-political parties abahlangane bebaningi uyesaba ipolitiki vele yingakho usesebenzisa i-COVID-19 ukuba avimbe abantu kubonakala sengathi sekunjalo ukuthi kuvinjwe abantu nxa ungakufaka kube indlela ezimbili kube lokuthi umhlangano o-indoors lo mhlangano ongaphandle abantu e-stadium bangahlangana bengu-10,000 bangathelelani i-COVID-19 ngokuba sikhulu kumele kube lenani labantu outdoors lokuthi i-venue yiphi ebazayisebenzisa abantu nxa inkulu i-venue layo futhi inani labantu abazahlangana khona babe baningi okwedlula kwezinye indawo ukufaka i-100 kuthi abantu abadluli lapho abahlanganayo hayi lokho ukuvimbela abepolitiki ukuthi bangahlangana akuseyikho kulwisa i-COVID-19.
Nxa sikhangele amanani abantu ababanjwa igciwane le-coronavirus lezinsuku lababulawa i-COVID-19, ungatsho yini ukuthi kuhamba kusiba ngcono okokuthi iziqondiso lezi ezikhona sekuzamele zikhitshwe zonke na? Kumbe kumele kuqhubeke kunje?
Hayi, akukafanele ukuthi kususwe zonke izinto ezivimbela i-COVID-19. Hayi, isesekhona. Nxa isesekhona i-COVID-19 noma kungaphi emhlabeni, iyabe isesekhona laseZimbabwe. Ngakho-ke, kungakhathalekile ukuthi kufa umuntu oyedwa ngelanga, baningi, umnengi umuntu oyedwa, akula muntu ofanele afe. Akufanelanga kube lo muntu osesibhedlela, akufanelanga kube lo muntu ogulayo nge-COVID-19. Ngakho-ke, kumele ukuzivikela kuqhubeke, siqhubeke si-sanitize, siqhubeke silokhe sigeza izandla, siqhubeke silokhe sezi-social distancing, siqhubeke lokhe ezinye izinto ezihlanganisa abantu abaningi kakhulu endaweni evimbelekileyo eminyeneyo, kuqhubeke kuvinjelwa ukwenza kalokho kumbe babe balutshwana abantu. Kodwa kungaze kwavalwa ngci ukuze ngoba kubulala ama-business, kubulala ukuphila, kwenza abantu bangakwazi ukuziphilisa, bengakwazi ukondla abantu ababo, bengakwazi ukukhulisa ama-business abo. Kanti-ke njengoba ngisitsho, inani lokuhlangana ngaphandle lenani lokuhlangana phakathi kumele kuhlukaniswe. Elangaphakathi ningaba lincane kodwa ngaphandle egcekeni lezi stadium abantu bakwazi ukuhlangana bebaningi kulabo abahlangana phakathi.